ngamazwi akhuthazayo, ngamazwi afundisayo, ngamazwi futhi esiwathabele kakhulu ngoba ucacisile yena wathi eAmerica ucabanga ukuthi yena ungumongameli ongcono kakhulu, njalo abantu beAmerica bayamthanda ukuthi nxa engangenela ukhetho owesithathu bengamkhetha. Kodwa umthetho mbisisekelo seAmerica kasikuvumi. So loba ngabe esebenze kuhle okunganani, kodwa nxa esikhathi sakhe sesikhele sesitshayile. Okuyinto lathi esihluphayo kwelakithi lizwe ukuthi ukhulo lokhu esiphethe kusukela ngo-1980 yena akakunanzelela ukuthi esakhe isikhathi sesitshayile. Kuyasifundisa ukuthi sikunanzelela ukuthi umuntu isikhathi umkhokhele isikhathi sakhe singatshaya sesitshayile kumele aphume. Sikukhangele kakhulu futhi labakhokheli laba baku-opposition, ama-opposition parties, ukuthi nxa i-constitution ye-party isithi yona umuntu uhlala 2 terms e-ofisini, i-2 terms yakhe ingadlula, kumele aphume. Umnenge umsebenzi umuntu angawenza engasuye president we-political party, umnenge umsebenzi umuntu ongawenza engasuye president welizwe.
Singathini manje nxa sikhangele ukubana umuntu onjengomongameli Mugabe nxa esizwa amazwi anje kukhanya yena akumhlabi?
Wele okuka kumongameli wethu vele kakusamhlabi, sekudlule. Asisakwazi lathi ukuthi kumele kuphathwe njani. Kodwa okusifundisayo ukuthi iqiniso ukuthi ukuze ilizwe liphumelele yokuthi kutshintshwe umongameli, ngoba siyananzelela amanye amazwe ama-liberation movements ikakhulu atshintsha khona ubukhokheli ukuthi ayaphumelela. Siyabona eTanzania ngo-October bazabe lo mongameli omutsha, siyabona iMozambique, siyakhumbula ngesikhathi sama-80s ukuthi eMozambique kwakunjani. Kodwa iFrelimo ihlala itshintsha abakhokheli ngemva kwe-10 years. Siyabona umnotho weMozambique uya uba ngcono kakhulu. Sikhangele futhi lelizwe laseZambia, kusukela ngo-1980 sokube labo mongameli abatshiyeneyo. Siyabona njalo iZambia ukuthi phambili kulathi. Sikhangele futhi leBotswana, sikhangele leNamibia. So kuyasitshengisa ukuthi ilizwe lapho kutshintshwa khona ubukhokheli, ilizwe lelo liyathuthunga.